Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ku Evans Zininga osiphathele indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 16 Nhlangula 2023 ngugaino kumede Saidi endabeni zethu namhlanje.
Previous week babenchayile bandimazi, so when if we are just banchayile last week kusini adiba ngiyathalaza ngisizwa omunye service anodibika ngami na ibiselande sempunja sefuna ugadla. Kusithi hawe yangaphu bonde into esenza ke ngithinya phapa manje thola vele wena ishethi yakhe siyiredi sicela ikhaza.
Umfundi weHamilton High School obulawayo umiswa phambi komthethwandaba kamanje esetheswa icala lokugwaza ebulala umfundi weFounders High School uWayne Dlovu.
Ilizwe lakhiwa ibuswe ngabanikazwalo.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze intatheli izindaba ukuthi ziziphathe kuhle, zilobe ngendlela ekhuthaza ukuthula elizweni. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isize yavuma ukuthi abanye babantu abazinkulungwane phose ezine 3988 abeleminyaka edlula ikhulu 100 abakuluhlu lwe-voters roll kungenzeka ukuthi kudala bachona. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Umfundi weHamilton High School obulawayo leminyaka elithumi lasithupha umiswe phambi komthethwandaba kamanje owebulawayo Tredgold Magistrates Court esetheswa icala lokugwaza ebulala umfundi weFounders High School uWayne Dlovu obesenza izifundo zika form 4. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umfundi lo obikwa egwaze wabulala uWayne Dlovu ongaqanjwa ngebizo ngoba umthetho usithi usasemncane umiswe phambi kwedale likamanje unkosikazi nomagugu Maphosa izolo etshelwa icala abhekane lalo. Umfundi lo kaphiwanga ithuba lokuvuma kumbe ukwala icala abhekane lalo. Umanji Maphosa utshele igqwetha likambulali umnumzana Prince Buche Dube ukuba njengomthetho engabhalela edale le-High Court ecela ukuthi ahlawule isibambiso se-bail ukuze athonisiswe esuka ngekhaya. Imuli kaWayne izihlobo labangane bathi bakhathazekile ngokubhubha kwakhe. Istudio 7 nenelise ukukhuluma lonina kamuyi unkosikazi Nometha Ndlovu.
Kanya ngala bantwana bonke they were affected na. Abantwana babuya khona apha eFounders bekhala abakuzwisisi, the teacher saying akufundiseki, abafundiseki, abantwana bakhona baye bekhala throughout. Kubakhubile abantwana. I'm in pain. Kubuhlungu as a mother, and what's painful is indlela afe ngayo. It was painful. You went through a lot. It was pain for a long time.
U-Arnold Nyoni obefunda loWayne onguye njalo obezama ukumlamulela ekuhlukuluzweni ngosakhulayo ocine emgwaza uchasisa okubehleleyo.
Previous week babenchayile bandimazi, so when if we are just banchayile last week kusini adiba ngiyathalaza ngisizwa omunye sembiza anodibika ngami na ibiselande sempunja sefuna ugadla. Kusithi hawe yangaphi bonde into esenza ke ngithinya phapa manje thola vele wena ishethi yakhe siyiredi sicela ikhaza.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi ulusizi ngengozi ehlele ezinye zezikolo zabo.
Making sure that it is carrying out daily guidance of counseling, routine sessions in all our schools, reminding them that this gang-related violence, which is very prevalent in Bulawayo Metropolitan Province, more prevalent there than it is in other provinces.
Isikhulumi samapholisa kobulawayo assistant inspector Nomalanga Msebele uthi sebenanzelele ukuthi udubo lodlakela lokuhlukuluzana kwabantwana besikolo lokhuluqhela kunje babheke ngelihlo lokhozi ezikolweni lapho loludlakela olubhahe khona kakhulu ezigoqela iHamilton High School, iGifford, iMilton, imsitheli lezinye.
As police, we are concerned over violence involving school children and carrying of dangerous weapons by school children. It is not expected that learners should go around carrying weapons like screwdrivers, knives and catapults, among other sharp objects. Some of the schools where gang violence is recorded include Milton High, Gifford High, Hamilton, Sanders, Mstiteli, to mention but a few.
Umuyo uyabekwa kusasa ngolwesihlanu kobulawayo njalo abantu babuthene esililweni elokitshini lemganwini kunumber 2345. Ngimele umsakazo westudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngameli Emerson Nangagwa ukhuthaze intatheli izindaba ukuthi ziziphathe kuhle, zilobe ngendlela ekhuthaza ukuthula elizweni, njalo zimanyanise abantu beZimbabwe ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluzayo. Zingaze zathengisa ubuzibulo bazo ngenhlamvu ezimbalwa zesiliva. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuculwa ingoma ezidumisa umdali ngesikhathi uZulu ethe gwaqa emangcwabeni eNational Heroes Acre ngesikhathi kubekwa uDr. Christopher Mshowe, yena ochazwe njengomuntu owayephathekile kakhulu kwezokholo lwakhe lwesiKristu ezinikelela kumisebenzi yakhe ukusebenzela isizwe. UMongameli Mnangagwa uhle wathatha leli thuba lokukhuthaza ukuthula elizweni.
Ilizwe lakhiwa libuswe ngabanikazi balo.
Ephendula inkulumo kaMnangagwa, omunye wabalwela umbuso kaZulu eyintatheli izindaba njalo uCharles Nyoni upha umbono wakhe.
Kuyadanisa sibili ukuthi ubezama ukuthini ekhuluma ngendaba ezabasebenzela imedia, ama-journalist, ukuthi bengathengisi ilizwe labo ngokuthanda imali. Kodwa nxa ama-journalist ekhalakhala efuna i-protection emsebenzini wabo, sibabona bechaywa ngamapolisa, sibabone bebotshwa bebotshelwa ukusebenza kwabo. Njalo esimboneni uMongameli uMnangagwa kanye lohulumende yakhe ebhizi ukuncindezela ama-journalist ukuthi engayenzi umsebenzi wabo.
Isimanga uNyoni uthi umane azithulele uMnangagwa lapho zihlukunyezwa ngabezomvikela intatheli zindaba.
So kuyamangalisa ukuthi how ufuna ukuthi sisebenze kanjani, njalo ufuna siyenze umsebenzi wethu kahle njani, siwuhambise kahle kanjani nxa yena ne-government yakhe bebhizi ukusincindezela njalo nokubandezela ama-journalist kanye nokubachaya nokubabopha. Kuyinto esiyazi ejayelekileyo ukuthi sibe baningi ama-journalist abotshwayo etshelwa ukuthi i-identification yakho ayisebenzi kithi emapholiseni, ngoba vele siyakwazi ukuthi amapholisa kahulumende ka-respecti umthetho ovikela ama-journalist.
Bekudunyiswa uNkulunkulu ngesikhathi ebekwa uMshowe endaweni yakhe yokuphumula. Abakhulume bemele abemuli yakomshowe, amadodakazi kamuyi uPrincess Lothanya Radzwa bamchaze njengomuntu owayesesaba uNkulunkulu elithanda ilizwe lakhe. Indodakazi yakhe yakuqala uPrincess ulandisa kabanzi ngalokho.
Those who know my dad know he had one life principle and philosophy he taught everyone, and it was every morning look at yourself in the mirror and ask yourself, why am I here?
Uphiwe inhlonipho yokukhaliselwa imbhobho kathathu uDr. Mshowe, yena owake waba ngumphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko. Uchiye imuli egoqela unkosikazi Penelope Batsirai Mshowe labantwana abayisificaminwembili labazukulu abayisithupha. Ubhubhe ngomvulo mhlaka 13 Nhlolanja eseleminyaka engamachumi phose ayisikhombisa 69 yokuzalwa ngemva kokugula okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isize yavuma ukuthi abanye babantu abazinkulungwane phose ezine 3988 abaleminyaka edlula ikhulu 100 abakuluhlu lwabalelungelo lokuvota kukhetho oluzayo kungenzeka ukuthi kudala abachona. Isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana ukuvumile lokhu ngemva kokuthwaliswa nzima ngabantu enkundleni yeTwitter besithi ikomishini yakhe izama ukuxilibezela kukhetho ngokwethula inani lamakhehla lezalukazi ezingekhoyo. UMangwana uthe omunye walaba bantu leminyaka elikhulu elamachumi phose amabili 118. Sixoxele ngcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube yena othi iZEC igila imikhuba.
Ukuthi kube labantu abanengi kangaka abaleminyaka edlula ikhulu lapha sikhuluma ngabantu abedlula i3000 inkulungwane ezintathu okuthiwa bakuvoters roll kuveza kahle kamhlopho ukuthi ivoters roll le idinga ukuhlanjululwa idinga ukuklinwa igeziswe kususwe izinto ezinjengazo nalezo. Alikho nje ilizwe elingange Zimbabwe elile mpilo enzima kangaka elingaba labantu abadala abaleminyaka edlula ikhulu abalokhe bekhona abanengi kangaka. Akukho nje lokho, yebo kambe ababili abathathu bangaba khona baleleyo mnyaka kodwa ukuthi baze bedlula inkulungwane ezintathu ayi kakukho nje. Kuveza kahle kamhlopho ukuthi voters roll le kayimanga kahle kayimanga kahle ingeyinye indlela ezisetshenziswa ukuthi ukhetho lungahambi ngendlela efaneleyo.
Kukhona yini okungenziwa Ncube lapha mhlawumbe zinhlanganiso ezizimeleyo ukuze kuphume iqiniso njengoba abantu abanengi besola kanje?
Yona ngokwayo izekhi lomlando ukuthi nxa ngabe abantu beZimbabwe kuhlanganisela kunye nenhlanganiso ezizimeleyo belensolo ngalokho okubhalwe kuvoters roll isukume iveze ubufakazi obokuthi labo bantu basesekhona batholakala kuyiphindawo njalo, ngoba ayikho nje into yokuthi kuthiwe abantu abanengangaka bangabe besaphila beleminyaka edlula ikhulu. Yona izekhi ngokwayo hayi inhlanganiso ezizimeleyo hayi abanye abantu, yona ngokwayo ilo mlando omkhulu ukuthi isukume iveze khona lokho ithi nampa abantu esikhuluma ngabo bakhona. Ngokuba nxa kusiya labe lezi zinhlanganiso kusuka kuthiwe khona ikwethusela abantu ikwesabisa abantu, kanti ke akakho le njongo yokwenza kanjalo. Yona izekhi ke ayikulungise khona lokho ngoba insolo zinkulu njalo layo kufanele kwamukele ukuthi insolo zizaba zinkulu kakhulu ngokuya kwesikhathi ikakhulu njengoba siyokhethweni, ngoba kayithembakali nje lento abakhuluma ngayo nxa uyikhangela nje.
UMangwana Ncube wethu leyisithupha somunye owazalwa ngo-1905 ayisibo bufakazi obaneleyo yini lo?
Isithupha kasitsho ukuthi umuntu uyaphila. Isithupha singaba laso engisithethe ngo-1980 ngashona ngo-1982 siyabe silokhe sikhona, ungacabanga ukuthi lokhe ngisaphila. Ngakho ke ubufakazi lowo abathi ubufakazi into njengekhoyo, ubufakazi umuntu abonakale khona kuthiwe nangu usibanibani nangugogo nangukhulu oleminyaka engu-120 kanjalo nje. Kuligugu ukuthi sibe abantu abadala kangako lokho besaphila empilweni yethu. Ngakho-ke njengesizwe sifuna ukucelebrate labo, kabavezwe sibabone sithokoze kunye labo noma bengabi. Kodwa nxa bengavezwa kukhulunywa nje kuphela ngokuthi bakhona, insolo zokuthi kuzasetshenziswa lokho okubhaliweyo ukuthi ku-re-election zizaqhubeka zikhula kakhulu.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa loNtungamile Inkomo weStudio 7. Kusenjalo isikhulumeli sezekho umnumzana Jasper Mangwana ukuvumile njalo ukuthi ngempela uZulu weVictoria Falls uhamba umango omude ofika kumakhilomitha alikhulu 100 kilometers ukuyabhalisela ukuvota eWange ngoba izekhi ayilamahofisi eFolosi. Lokhu kulandela ukhalakhala kwabantu beVictoria Falls kudaba olwethulwe yilumsakazo ekuseni namhla. Umnumzana Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi ziningi indawo ezilodubo olufanayo ezigoqela iChikombezi eChiredzi lapho athi abantu bahamba umango odlula amakhilomitha alikhulu lamachumi amahlanu 150 kilometers ukuyabhalisa emahofisini ekomishini yakhe, kodwa uthi bazathatha amanyathelo okulungisisa lolu daba.
Isozo tonzisa rishinje kuti Zimbabwe Electoral Commission ma office ayo anobetsera kunyoresa vanhu muZimbabwe anokwana kutaiwo 73 kurova 63
Izek ila ma office okubhalisa abantu angu 73 angu 63 ama district offices kuti alichumi ngama provincial offices iwange district eyo ethinta e Victoria Falls ama office etu okubhalisa abantu ase 1 Kodwa ikhomishini yethu izasebenzisa ezinye indlela ukwenzela ukuthi kube lula ebantwini ukuthi babhalise udubo nje imali. Kodwa sizathatha amanyathelo okuthi abantu bathole usizo njengoba sisiya kukhetho.
Umnumzana Jasper Mangwana isikhulumeli sekomishin yebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ubexoxa leStudio 7 eseHarare.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
EleZimbabwe likhangelane lesikwelede samadola esesikumabhiliyoni alichumilane awemelika $14 billion kuyana leyo mali amabhiliyoni ayisithupha $6 billion imali elisemuva ngayo ukuyibuyisela. Lokhu sokubangele ukubana amabhanga amakhulu aboleka amazwe imali agoqela ele World Bank, IMF lamanye amise ukuboleka eleZimbabwe. Athi kawasoze aboleke eleZimbabwe imali lize litshengisele ukubana liyazama ukubhadala elayibolekwayo. Mhlaka 23 kuNhlolanja umphathintambo wezomnotho welizwe umnumzana Mthuli Ncube uzahlangana lenhlanganiso lezi ngenjongo yokuxoxisana ngalesi sikwelede. Sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma olilunga le-Central Committee yebandla elibusayo, lo mnumzana Dan Moyo yena ongumgcinisihlalo webandla le-MDCT kwele Melika ngalolu daba. UChuma usungula lingxoxo.
Udaba lolu lwezikweledi ezikhulunywa ngeZimbabwe ukuthi isilesile ukubhadala asodaba omele lumangalise nxa ungumuntu olandelela indaba zomkonomi amazwe wonke jikelele kugoqela konapha i-America, o-Britain, Germany, China wonke banezikweledi ezinkulu futhi ezisabisayo ukudlula ezethu eZimbabwe la. Thina lapha udaba olusihlupha kakhulu yikuthi kona kasila lokho esikuthi ku-financial world i-balance of payment we lapha esithola khona imali from ama-monetary fund givers yabo IMF, World Bank and stuff like that. Ukanti ke amanye amazwe lawo at least bona bayathola izimali eziyana ezibuya ngama interest rates amancane kakhulu. Sikhuluma kanje so iUSA debt yayo is over $31.4 trillion abayikweledayo abayiowayo they are in debt of that kind of amount of money. iChina yona wes iku 51.9 trillion idebt yayo and ukhangele eUK ngale ideficit yabo kuphela just the last month kuphela was over $177 billion isikwele abasithetheyo ukuthi bona into zabo zihambe esekafika ngale ngikhangele futhi lakho they've got a debt of over $234.5 billion for just 1 month ngenxa yokuthi khona ohulumende abaningi kakhulu babe sebe-importa izinto sezidlula imali kumbe sithi i-revenue ecollectwayo kumbe through tax or whatever okumele kubalansa lethu right imali ecollectwe nguhulumende ngengaka kodwa uhulumende nasespend imali engaka ohulumende bethu bakholete imali ezingakwaniyo indlebo ababefuna ukuzisebenzisa ngazo yikho okubangelani i-debt late then thina lapha eZimbabwe bese sihlala ngakhona kwantu kona over and above konke konke engikukhulumayo thina si-under sanctions already asiphiwa i-debt relief kasiphiwa izimali lezo ngabo-IMF labo World Bank stuff like that so kuhle kube iwesi kithi kodwa kunjalo kuwesi we are still trying ngikhuluma so I think in a few weeks time i-World Bank labo-IMF labo Africa Development Bank babe lapha kuzokhulunywa ngendaba lena le debt reduction o finance minister babe behlezi phansi labo lapho kukhulunywa iZimbabwe ikhiphe 780 something million towards ama debt ona lawo esiwathi ngama Paris clubs lawo ikhonapho esikwakhona i-6 billion le elikhuluma ngayo
kubamba umlomo khonapho holide imali zonke zonezi ozikhulumayo sezile over 20 years zingabuyiselwa uthi ngoba amanye amazwe alezikwelede ukuthi kuqondile yini khonoko singazimoyo wena umbono wakho wena uthini
yeah ngiyabonga mina ngithanda ukuthi ngithi kugolide mfowethu siyakuzwa ukukhulumayo ngezikwelede zamanye amazwe that's how the world runs umhlaba vele usebenza kanjalo but okuqakathekileyo ukuthi uma ulesikwelede uyasimaintaina that means ukuthi uyabhadala i-principal the interest towards isikwelede sakho ukwenzela ukuthi isikwelede sakho sehle and i-credit yakho ihlale ilokhe i-good ukuthi uwenzeni ukwazi ukuthi ukwelede ezinye izimali i-problem esiyibonayo ngeZimbabwe ukuthi yes iyakwelede izimali lezi njengoba umagumede esho ukuthi sekulama decades more than 2 decades sesikhuluma bo 20 years imali lezi zakweletwa ayizange ize imaintaine izikwelede lezi Zimbabwe meaning ukuthi ayizange ibhadale isikwelede sayo phansi ibhadale i-principal le-interest and therefore kwalida ukuthi amakhampani la akweledisa izimali abo-IMF labo-Brentwood labo kona labo-periclub bagcinenisebenzi sithi cha singeke phela siphonge kuwe silokhu esiboleke umuntu izimali ezingabhadalwayo ekhithi umuntu kumele abhadale i-principal le-interest yesikweleti iZimbabwe ayikwenzi konke khona lokhu and masikhangelisisa ayisikho ukuthi imali ayikho imali ikhona but i-corruption ekhona eZimbabwe izimali zidliwa phezulu le sabona even ngesikhathi umgabe sasekhona kuthiwa ama-diamonds 15 billion ama-diamonds have gone missing and this is just a tip of the iceberg ngoba iZimbabwe lama-minerals amaningi kulabo golide kulabo platinum zonke izinto lezi akula clarity akula transparency ukuthi izimali eziphuma lapho ziya kuphi sizwa kuthiwa emarange ngale kuma-diamond ama-china buya le ntege zabo bafike babuthi abahuquluze ama-diamond baphume bahambe akula control so i-balance of payments leyokhuluma ngayo Mr. Golide yenzakala uma ukuthi kule accountability from i-government okubonakala khona ukuthi izimali ezingenayo lezimali eziphumayo zinganani yiziphi i-corruption ekhona kuzanu p f ngiyiyo yenza ukuthi lezi kwelede zihluleke ukubhadalwa njalo futhi yiyo yenza ukuthi la ama-companies awo-I m f wonke labo nabo-world bank labo-african development bank bahluleke ukuthi isikwelede lesi basi-right off or even ukuthi bancede ngezinye izikwelede eziyabe zifunwa eZimbabwe
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT kwele Melika obexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF. Abesifazane abasuka eZimbabwe abahlala kwele-South Africa abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni bathi sebekhalaze kusigodlo seZimbabwe ePretoria ukuba labo baphathiswe ukubuyiselwa ekhaya. Lanxa kunjalo abanye batshele iStudio 7 ukuthi abafuni ukuphindela eZimbabwe ngoba ilukhuni. Kodwa unkosikazi noma Thamsanqa Ndlovu okhokhela iqembu labesifazana abafuna ukubuyela eZimbabwe enkundleni yeWhatsApp utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi sebethwele amagabha avuzayo kweleSouth Africa.
Thina njengabomama esesibona ukuhlukumezeka kwabomama ababuya eGoli bengenayo leyo ZEP. Umuntu wonke olala sibona kulilungelo lakho ukuthi abuyiselwe emakhaya ngoba asikho isilwane esilenyawo esihambayo esathi sisenkingeni silengane kumbe silomuzi kumbe sinakekela abantwana sihlule ukuphakama sahamba sayophalalela imuli. So thina njengabantu sihambile lati njengezilwane zonke sayuphalalela izimuli zethu. Kodwa nxa lapho esikhona sokungasafunakali muntu akusiphutha lethu lokuthi sabuya singenama ZEP. IZEP yaphuma sezimpi abantu zevele sebegcwele eSouth Africa. So laba babuyele emuva nalabo abangenawo asicala lapho. Akusicala labo ngisho. Yikho esikulwisayo khonokho ukuthi bangalokothi bathi babachiye emuva. Asifuni akuhambi wonke umuntu ngoba kulilungelo lakhe lokuthi abuyiselwe ekhaya.
Lo unkosikazi Noma Thamsanqa Ndlovu obekhuluma ecingweni leStudio 7 eSouth Africa. Siphinde saxoxa lo mnumzana Vusi Moses Banda, umqondisi wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum, njalo eyingcwethi ecubungula ezemithetho.
Uhulumeni weZimbabwe nomlando ukuthi izizalwane zakhe ezitholakala kuphi nakuphi kungakhathali ukuthi zingamaphepha kumbe azinawo. Aqiniseke ukuthi ziyasizakala ukuthi ziphindele ezweni laseZimbabwe. Kungakhathalekile ukuthi isimo sibhekane nazo yisiphi. Ngakho kubalekile ukuthi sibone ukuthi laba bantu noma bengenawo amaphepha kodwa ngoba izizalwane zeZimbabwe zingumlando kahulumeni weZimbabwe, kufanele ukuthi uhulumeni abasize nangayiphi indlela.
Sesikhangela uhlelo lonalolu osolusiya kumlindi yacina. Kukhona yini lapho ngathi kwephulwa khona umthetho kumbe hayi kuqhubeka kuhle sibili uhulumeni weSouth Africa ulelungelo lokwenza lokho?
Uhulumeni weSouth Africa unelungelo lokwenza yinoba yini esemthethweni angafanele ukuthi ayenze, kodwa kuyisigigaba sabantwana baseZimbabwe sibhekane nokuthi uhulumeni weSouth Africa akwazi ukuthi unelungelo ngoba nakho kuphela kunamalungelo asatholwa ngabantu beZimbabwe ngenxa yokuhlala kuleli lizwe okweminyaka eminingi kangaka, kanti abanye bebeyiziphepheni. Kungakho sisithi uhulumeni empeleni kusho ukuthi akayenzi kahle ngoba usekhohliwe ukuthi kunamalungelo eziphepheli aseyahlukumezeka uma yena esebuyisela bonke abantu engakaze abheke ukuthi laba bantu bebeyiziphepheli kumbe ngabantu abangabuyiselwa kwelaseZimbabwe. Kanti njalo siyazi ukuthi ubuhlale basezweni umuntu uyabuthola ngemva kweminyaka emihlanu. Ngakho sisithi lokho okwenziwa nguhulumeni waseSouth Africa sikubone ukuthi kusemthethweni ngenxa yalezo zizathu, ngoba abantu sebenamalungelo angcono ngemva kokuthola ubuhlali okwesikhathi eside kangaka.
Lo ngumnumzana Vusi Moses Banda, umqondisi weAfrica Diaspora Forum, njalo eyingcwethi ecubungula ezomthetho. Unkosikazi Nobantu Dlodlo Mbambo, umongikazi odabuka eZimbabwe osebenza kwele Ireland, usele nkundla yokuxhumana labanye bakhe kanye loZulu kuFacebook, lapho akhuluma khona labantu ngabhekane lakho elizweni leli lakwamanye amazwe. Unkosikazi Mbambo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba uphethwe kahle kwele Ireland.
Ngibuye lapha e-Ireland ngo-year 2020, ngibuya ngesikhathi COVID ibhahile kunzima, kodwa yisi sikhathi engakhetha ukuthi ngithi relocate ngiye emazweni, ngakhetha kahle kahle ukuza lapha e-Ireland. Ukufika kwami lapha e-Ireland, ngingatsho ukuthi kwakanzima kancane nje, ngoba kwakuyisikhathi zonke izinto zivaliwe, but imisebenzi yami kwakumele ibonakale, ngihambe emsebenzini kunzima kunjiyana, ngisesaba ukuthi maybe umkhuhlane lawo ngizagcina ngiwutholile wona lowo we-COVID owawuhluphile. Kodwa ngenxa ye-determination ngafulathela ngatshiya imuli yami ukuthi ngikwanise ngenelise ukuthi ngincedise imuli yami njengoba na isimo seZimbabwe sinzima. Ngaza-ke khonapha e-Ireland kunzima kunjana, ngafika ngasekla ngasebenza, ngilethwe yikhampani. Ikhampani eyandetha lapha yangenzela konke oku-include ama-flight tickets, ama-permits, konke lama-visa.
Niphila njani khona ngapho e-Ireland?
Ekufikeni kwami lapha ngagcinwa kahle kakhulu, lakhathesi lokhu engigcinwe kahle kakhulu. Lokhu engisebenza le company eyandletha kuyona le indawo, engingakutsho yikuthi kubo bonke kumbe ngomongikazi asebefikile kuyona le indawo, sikhuluma sixoxa nsuku lamalanga, wonke umuntu khanya ejabulela ukusebenza kulona leli lizwe. Kukhanya kuyabajabulisa kakhulu ngoba le mali esiyitholayo iyasiphathisa, siyenelisa ukuthi sigcine lezi mbuli zethu esazichiye emuva. Siyenelise futhi njalo lokuthi lanxa sachiye izimuli, siyenelise ukubaletha kumbe ngabantwa bethu kumbe ngomkethu, sibalethe sizohlala sindawonye siyimuli kuyena le indawo yase-Ireland. Ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende we-Ireland ngokusamukela ngezandla ezivulekileyo, esamukela ngothando, engela bandlululo esinika wonke okumele sikuthole noma yini konke okwakhathesi ayi angilansolo konke kuhamba kahle sibili ngiyathokoza ngikholisa futhi njalo ukuthi ngibe kulona leli lizwe ngoba lona nje lilizwe elincane kodwa ilizwe lilothando labantu bakhona batshengisela uthando olukhulu kakhulu.
Unkosikazi Nobantu Dlodlo sesiligqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.